Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgelanga njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 13 Mpalakazi 2023 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
Sizayifuza indaba siyifake kuZulu siphume nempumela yokuthi kambe senze njani. Siphumele eParliament kumbe sibesiloku sikhona nazo siqedi ama-consultations esizawenza loZulu jikelele. Sizajika njalo kini silazise ukuthi iposition ethethwe yiparty ngeyokuthi.
Inkokheli yebandla le-Citizens Coalition for Change edalela phezulu le-Citizens National Assembly yazise ukuthi izaqhuba uhlelo lokukhulumisana loZulu ngenyathela abangalithatha ngemva kokuvinjwa kuphatheka ukhetho lwama-by-elections.
Ukukhula kwezomnotho lokho kasikubone kusiba loncedo ebantwini. Zingabe zikhulela abalutshwane abaphezulu abavele belemali abavele bezuza kuZulu omnengi kuzigidigidi zabantu kasikubone ukukhula komnotho welizwe leZimbabwe.
Ibhanga elikhulu lomhlaba eleWorld Bank lithi umnotho weZimbabwe uthuthuke okwedlula owamazwe asezansi ye-Afrika lonyaka laseminyakeni emibili edluleyo. EleChina liphe iZimbabwe isipho sezikhali zempi ezigoqela imota zempi, ama-ambulance efutho, izikepe, amabhasi kanye lemihlobo etshiyeneyo emibhobho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokheli yebandla Citizens Coalition for Change edalela phezulu Citizens National Assembly yazise ukuthi izaqhuba uhlelo lokukhulumisana loZulu ngokumele bakwenze ngemva kokuvinjwa kwamalunga alelo bandla ukuphatheka ukhetho lwama-by-elections. Ekhuluma lentalele izindaba eseHarare esikhulumele sebandla le-CCC, umnumzana Promise Mkhwananzi uthe bazakwazisa intatheli izindaba nxa sebephumele sinqumo ngemva kohlelo lwabo lokuzwa imibono kaZulu ngokuthi baqhubeke besePhalamende lakumakhansili na loba ukuthi bahle baphume.
Lapha njengedale elikhulu ele-CCC Citizens Coalition for Change ethiwa yi-Citizens National Assembly, sifuza-ke udaba oluhlangana lelizwe lethu ikakhulu indaba yokuthi kulama-recalls ayenziwayo angekho emthethweni, kukhitshwa ama-members ayekhethwe ngabantu kuhle kuphalamenti, kufakwa laba abafunwa ngumnandagwa kuma-by-elections, akhona abantu bebesaliswa ukuthi banyintise okungekho emthethweni. So sizayihluza lindaba siyifake kuZulu siphume nempumela yokuthi kambe senze njani. Siphumele eParliament kumbe sibesiloku sikhona nazo siqedi ama-consultations esizawenza loZulu jikelele. Sizajika njalo kini silazise ukuthi iposition ethethwe yiparty ngeyokuthi. Okwesibili, ngokokuthi sithe thina asingeke simelele iParliament kuphela eyokumisa indaba le lamakhosi lizwini igqotha likhuluma lapha. Siza khipha njalo uhlelo olukhulu esingathi ngesilungu i-program of action yokuyangena ebantwini sikhuthaza abantu ukuthi sekumele sizimele, sekumele sigoqe sigwinye siqine ngoba silwa lo muntu ongenandaba lathi. Sifuna ukuthi amalungelo ethu okuvota aphenduliswe, ama-constituencies lapho abantu bethu abaye sikuvota khona sikubona abantu besukuma bebhala ama-petitioni besenza abakwenzayo ukuthi besenza ngokuthula kodwa bedimanda ukuthi uhulumende avumele abantu ukuthi bakhethe
Lo ube ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC. Ekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo osakhulayo oyebandla le-ZANU PF, uNkosazana Antonella Nare, uthi ibandla le-CCC kumele liqoqeke hatshi ukupha amanye amabandla umlandu.
Into ekhona lapha yikuthi i-CCC yona njengebandla kufuze enaqale iziqoqe emzini wabo beqale beziqoqe njengebandla bebekwazi ngoba masikhangele into esizibonayo lapha ama violations they can't say ukuthi bona izani PF yiye eyenze ukuthi bengashoti ama candidates but nxa sikukhangele sibona kuyingxabano ekhona between bona ngoba sibona kulo triple C ekathi sokulo chabang simbona ngapha eceleni sibona ngapha lo Chamisa ngubudlwangu udlwangu obenzakalayo phakathi kwabo bona bodwa
bathi bona hayi sekulesinyisandla esingenileyo laphana kubandla labo abathi ngesezana uPF esenza kube lengxabano le njalo besithi amadale omthethwandaba awami ngomsebenzi okufanele ame ngawo kodwa ase senza okufunwa libandla lezana uPF
sengithanda ukubisela emuva njalo ngikhumbula before ama elections ka 23 August sibona ukuthi khona kuke kwaba lesikhathi ama ilunga le Triple C elihambe khona ligijima emadali ligijimisa indaba zabo sibona ama candidates abo amanye se withdrawile esekhichiwe but bagijima bagijima emadali wona lawo abathi khona wona asekela izana uPF kuphela kodwa yiwo lawa amadala abakhetha isinqumo sokuthi khona bebalalele njalo bethathe i-decision esupportayo and bawina ama-cases ankhona and now just because abasawinanga i-case ade beyigijimisa sokuyikuthi khonkhona wona ama-courts are captured which is very wrong.
Lo ube ngunkosazana Antonella Nare osakhulayo ebandla leZANU-PF obekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. I-Studio 7 iphinde yaxoxa njalo lolandele zombusazwe njalo eyisikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Njengozaphu sikupolitiki ukuthi siseze izinto ezimbili. Okokuqala ukulethela abantu bakithi usizwe seZimbabwe inkululeko. Okwesibili ukuthi sibe nguhulumende obusayo esingathi to attain state power ukuthi sithole amandla ukuthi sibuse sikhokhele ilizwe leZimbabwe. Ukuze sithole ukukhokhela ilizwe leZimbabwe sikuthola ngokuya kukhetho ngoba iyo indlela ekhona yokuthi uma ufika e-state house uhamba ngayo kodwa inkululeko yeZimbabwe ngoba ukhetho soludlulile siyananzela ukuthi ukhetho lolo lube khona luhlulekile kulethela abantu bakithi inkululeko yikho sibona abantu belokhe bethunjwa behlukuluzwa ngemva kokuvotela esingathi nguhulumente abamkhethileyo ngoba siyazi ukuthi kukhona okunye okuthile okwenzakeleyo impumela yokhetho yama-results ama-elections ayisazanga yaveza izifiso zabantu
pho sekusitshoni ke lokhu
ngenxa yaleso sizathu sibona ukuba khona kwe-CCC ephalamenti kungento kuyinto engenza ke isize uZulu weZimbabwe ukuthi athole inkululeko ngoba uzibuse samthathela uSmith usetshontshwe izano uzano wawudla lowo zibuse wawuguguda wawuqeda sesifuna uzibuse omutsha iParliament khathesi ngendlela eyenziwe ngakhona sokwenziwa ama-recalls kwavota kwenziwa i-by-election izano sile 2/3 majority asiboni thina njengozabo ukuthi lokho kuyinto engenza ukuthi abantu beZimbabwe bakhululeke. Lokhu sikusho ngoba ungakhangela from 2013 kuze kuyefika namhlanje izanu kule 2/3 majority eParliament bathethe kunokuthi balungisise imithetho ihambisane lesisekelo mbuso weconstitution esayithola ngo-2013 bona bazame ngamandla wonke ukuthi bayitshintshe iconstitution bayibhale kutsha number one number two kube le mithetho ekhandiweyo etshengisela ukuthi vele lo mbuso okhona awulandi labantu.
Lokhu libona ngani kungasiza ngani?
Uyabona abantu bezani ngamagwana into abayesabayo bayisaba uZulu ngoba lo hulumende okhona uyakwazi ukuthi ukuba khona kwakhe kungenxa kaZulu owakhipha uhulumende kamgali esihlalweni besebenza namasosha ngalokho ke ikubona nxa kungathiwa abantu baprotesta kumbe bayademonstrate bayabhikisha bazabalaza bezabalaza into ethize kule mthetho okuvimbayo ukuthi kungenzakali ngoba amandla kaZulu uhulumende uyawazi nxa sisenza njalo sinika uhulumende isayini yokuthi lokho kokuthi sibe sisenza izinto ezikhontrolwa nguwe ukuya emakhoti amakhoti amanye angene ebusuku lizwi lindaba kade lamangabhamu esithi ikhoti yangena phakathi kobusuku sesisenzela uhulumende hayi into zakho zenza zonke asangene kizo izethi le eyenza isigebhe lembano lesingundengunde isenza lezanu kasangene kikho okwamapholisa asekela ibandla lezanu asayingeni kikho okuthi abantu bayabotshwa bebotshela into abangazenzanga njengabo ngarivumela kwejokuqala nabantu be-MRP abangu-9 asayingeni kikho sesingcelelana sesi batshengisele ukuthi it is yini versus thina so uqhude maniginiki khathesi.
Lo ube ngumnumzana Mthulisi Hanana isikhulumeli sebandla lezaphu exoxa le Studio 7 ese South Africa.
The Voice of America.
Lanxa uZulu ekhala ngokonakala kwesimo somnotho elizweni, ibhange elikhulu lomhlaba ele World Bank lithi umnotho weZimbabwe uthuthuke ukwedlula owamazwe asemhlubulweni wezansi e-Afrika lonyaka laseminyakeni emibili edluleyo okugoqela owe-South Africa, owe-Zambia lowe-Mozambique. Lokhu kuphume kugwalo olwethulwe libhanga leli namuhla. Lanxa kunjalo leli bhanga lethi umnotho weZimbabwe uzancipha ukhule ngesilinganiso sokuthathu okulengxenye kuphela ekhulwini 3.5% ngomnyaka ozayo, okuyisilinganiso njalo esivezwe nguhulumende weZimbabwe. Lonyaka iWorld Bank ithi umnotho weZimbabwe ukhule ngokune okulengxenye kuphela ekhulwini i-4.5%, kodwa uhulumende uthi ukhule ngokuhlanu okulengxenye i-5.5%. IWorld Bank ithi kuncipha komnotho lokho ngomnyaka ozayo kuzabangelwa yizinto ezishiyeneyo ezigoqela ukoma komkhathi okuzaletha indlala emangalisayo. Sixoxe losomabhizimusi olilunga le-TCCC umnumzana Bednico Bebe othi okukhulunywa iWorld Bank akuhambelani lodubo abantu beZimbabwe ababhekane lalo.
Umbiko lo mpingamili ngumbiko osemaphepheni. Umbiko osemaphepheni ngumbiko esingathi thina abantu basebenzisa lokho abathi ngama-standards ababe bawakholektha possible from government itself. And nxa kuyukuthi bakholektha from government itself, igrowth yangikhona kuZulu jikelele ayibonakali. Kuma-companies amaningi alehlupho lokuthola ama-raw materials kanye nakuma-companies alehlupho lokuthi ama-customers are shrinking because i-disposable income yama-customers ingani iyehla kokuphela kokuphela. Kakuziseki kuhle-ke kulabo ababe bekuchazele ngaleyo ndlela. Kungasekani-ke kodwa nxa bekhuluma nge-economic growth eyokuthi-ke isivuno seZimbabwe in terms of i-agriculture besiyisivuno ekade siphakele ngo-2022 lango-2023 ngingapho sengivumelane labo ngoba yebo yesikhanyile sinkisivuno ukuthi isivuno ukuthi nxa ukhangele eminyakeni edlulayo ibiyisivuno ekade sikhanya abantu bebengathengi kakhulu-ke e-GNB nokuthi bebengabe kaningi kakhulu akade beholiswa i-food program. Mhlawumbe kungaba lokulelo ku-government ngoba bakholektha ama-taxes. Kuma-taxes e-economic growth government taxes ziyakhwela. Kodwa-ke ngapha thina kubantu kumabhizinisi lakuZulu asikakuboni.
Ukukhula komnotho kubonakala njalo ngamankampani eqhatsha izisebenzi eziningi. Kuyenzakala yini lokho?
Hayi, ekuqhatsheni-ke ngizakutshela iqiniso ntingamili. Ekuqhatsheni eZimbabwe lapha kule economic situation ekabili kulama-formal businesses ayiwo abhadala imithelo kuhulumende. Kuma-formal businesses abhadala imithelo kuhulumende angiboni kusiba lokukhula bekuthi kusiba labantu abaningi abaqhatshiweni. Kwesokusiba lalabo okuthiwa ngama-informal businesses. Ama-informal businesses kungaba lokuqhatsha thile ntingamili, kodwa nxa kusiba lokuqhatsha kuma-informal businesses angikuboni kungaba yikukhula kwesikhwama sikahulumende ngoba ama-informal businesses amaningi kakhulu kawabhadali-ke i-taxi kuhulumende.
Umnumzana Abednico Bebe ngusomabhizimusi njalo ulilunga le-TCCC. Sixoxe njalo losomabhizimusi olilunga le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Umumo weZimbabwe uyakhanya ukuthi ukhulile akutshiyananga lalokhu kade kubekwa ngu-finance minister uMtuli kade kwethulwa nguMtuli ukuthi siqhele sayakubanga elingakanani ngokuthuthuka komnotho wethu. Ngako-ke kumnyaka ozayo kumangalisa ukuthi umntu uzakwehla babankomo ngenxa yokuthi siyakhangela i-drought naleli sikhona njalo siqalisile ngoba sikhuluma sike i-drought esitshayile sibi kakhulu sibuleli kakhulu njalo kuzakhanya ukuthi umnyaka ozayo asoze sibe lesivuno esihle njalo sizaphelelwa izifuyo mezindlela umnotho wethu uyehlile kakhulu. yakhanya ukuthi i-outlay lasilethela ukwehla kakhulu komnotho ngendlela esiyikhangele esikade singayikhangelelanga. Ngemva kokuthi besike saphuphuka kakhulu kwezokulima kakhulu, nakoko kwezokulima lokuthi kusiphakamisile kakhulu eminyakeni le emibili eyedlulileyo, kodwa kade sesisiza kwehla ngenxa yokuthi kade si-drought yesisitshayelele phansi.
Kodwa izakhamizi etsholotsho babagawule kungaba ngaphi ezibhekane lokudula kwezinto ezibhekane lendlala njengoba lisitsho nje, singathi ziyakubona yini ukukhula komnotho okukhulunywa yi-World Bank ukuthi ukhule ukwedlula owe-South Africa, owe-Zambia lowe-Mozambique? Bayakubona yini khonokho abantu makhaza?
Abantu makhaza babankomoka bakuboni ngoba abantu kadesi ukuthuthuka konke kusesiswini, ngoba abantu bakhangelele ukuthi bathole ukudla, bathole impilo engconywana. Kungenzakala zonke izinto lezi bazivize ngamagama wonke omthuli bathi lokhu lwanokuphumela phana, kodwa abantu ngalabahlupheka abayibabaphansi ngalabakuboni khonokho kuyizinto kuye, ngoba abantu bakholwa ngokubona into ebuya kibo ibancedisa ukusa kwamalanga lokuthi impilo zabo kuzithuthukise. Noma singaze senze sinje imigwaqo ibe njani ibe mihle, lamaloko zisenze ama-projects amakhulu la, kodwa intakathalekile abantu badlile yini, abantu bale misebenzi yini, abantu batholile yini okubaphilisayo ukudla kwamalanga? Yiko kuqakathekile, yiwo abantu bangakubona khona ukuthi umkhonomi uthuthukile, ngoba sebebona izinga elingcono sekuthola khona amathuba emisebenzi, amathuba okuthengisa kuhle izinto zabo, amathuba okuthola izimali zokuthi bathengi, amathuba wonke nala mathuba amele abe khona ngenxa yokuthi abantu balebona. Kodwa ungathi umkhonomi umnotho uthuthukile, abantu behlupheka benganakudla, abantu behlupheka benganalutho abalibonayo, abantu bavumelani nabo khonokho.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lezano PF ukuhlaziya lolu daba sixoxele esiphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Ukukhula kwezomnotho lokho kasikubone kusiba loncedo ebantwini, akukadalwa msebenzi ngokuthi ezomnotho ziyakhula. Ngakho ke zingabe zikhulela abalutshwane abaphezulu abavele bele mali, abavele bezuza, abavele besezihlalweni kuzulu omnengi kumamiliyoni abantu, izigidigidi zabantu kazikuboni ukukhula komnotho welizwe leZimbabwe, ngoba nanku phela indlala lokhu ikhona, ubuyanga lokhu ebukhona, zonke izinsizi abazibona ngalesiya sikhathi semuva lokhu eziqhubeka zisiya phambili. Abantu akade besemsebenzini sebephumile emsebenzini, bayaxotshwa emsebenzini, iholo kalikhweli, abantu lokhu behola amabhondi angathengiyo, imali lokhu ezisilela emabhenki, into yonke nje eluhlupho lokhu ikhona lanxa kukhunywa ngokuthi ezomnotho ziyakhula.
Sisiya nje emnyakeni ka-2024 okungumnyaka wendlala, ungathi abantu beZimbabwe babhekane lobunzima obunganani?
Uhlupho abantu abazalibona ngo-2024 lukhulu kakhulu. Ungakhangela isimo sezulu, siveza kahle kamhlophe ukuthi akusoze kube lezulu elizaletha isivuno eseneleyo. Izulu elizakwenza ukuthi abantu badle, abantu bakwazi ukuthi babe lempilo eqondileyo. Kusho khona ukuthi ukudla okuvele sekusilela kuzasilela. Kanti inkomo lapha seziphelile, ungangena lapha ehlathini uzafica ukuthi kuyanuka, kufa inkomo, kufa donki, kufa mbuzi, kufa yonke into. Singakhohlwa ukuthi ukufa kwenkomo, ukufa kwembuzi, ukufa kwedonki, ukufa kwenotho, ngokuba inotho yabantu abaningi yakhele phezu kwezifuyo. Ngakho ke umnyaka ka-2024 uzabona abantu belahlekelwa izifuyo eziningi, belahlekelwa yimisebenzi, belahlekelwa yikwenelisa ukuhambisa abantwana esikolo, belahlekelwa yikwenelisa ukuthi kube lokudla abakupha abantwana. Ilo izabanzima okunye abangakazi abaningi bahlangane lakho.
Umnumzana Efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association. ELeChina liphe iZimbabwe isipho sezikhali zempi ezigoqela imota zempi, ama-ambulance ebutho, izikepe, amabhasi kanye lemihlobo echiyeneyo emibhobho. Ikhasi le-ofisi kamongameli Mnangagwa kunkundla e-X yayisaziwa ngokuthi yi-Twitter lazise ukuthi uMnangagwa wamukele isipho lesi esivela eChina namhlanje e-Inkomo Barracks. Emkhosini lo iChina ibimelwe ngumeli wayo eZimbabwe onguye ochaze kabanzi ngobudlelwano obukhona phakathi kwamazwe omabili la. ekhuluma emkhosini lo mnanga kwena ubonge uhulumende weChina esithi lizeleli lingumngane oqotho weZimbabwe. Abantu beZimbabwe babuthanise inkulungwane ezingamathumi amane amarandi i-40,000 rand eyokunceda uFuture Chuma, umntwana owahlatshwa lugodo ebusweni wahlala lalo okwensuku ezinhlanu odokotela bedinga indlela zokulukhipha. Obekhokhela uhlelo lokubuthanisa loluncedo unkosazana Sizani Charity Chuma, umqondisi wenkampani yeMangakho Health and Beauty, uthi okwamanje umntwana ukhangelelwe ukuba uzabuyela emzini kakhulu logogo wakhe empandeni esabelweni seMathabeleland South, lapho azakwelatshwa khona ekliniki esesigabeni lesi. Unkosazana Chuma uthi basebenzise enye imali le ekuthengeni okwakufunakala ngesikhathi umntwana eseHarare. Uxoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube oStudio 7.
Umntwana has been discharged from Harare Hospital. Usendleleni njengamanje yokubuyela ekhaya kugogo eBlackie.
Yes, ungathi ibamile kanjani?
And it looks like he's recovering, but uzobe ebuyela esibhedlela for 7 days every day. Kumele besiye esibhedlela esiyabhanditshwa.
Indleko yangona abantu balifakela yini izandla kumbe abantu bazimela nje?
Bayafaka kakhulu izandla, okuyikuthi sidlulisa ukubonga kakhulu kakhulu. Sidlulisa ukubonga kakhulu. As we are speaking right now, I've got a paper laphambi kwami ebonisa the imali ngendlela abantu abafake ngakhona, which is imali, it was just close to maybe ngathi 40,000 uma siyifaka ngamarenti, because kulabantu abafake imali ngama US dollar, kulabantu abafake imali ngamarenti, kulabantu abafake imali ngamapula. So abantu basizile kakhulu, okuyikuthi sidlulisa ukubonga kakhulu 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 kakhulu. Umhlaba wonke nje sosele esigodini kuze kuyethi America, UK, Canada, like, you know, people, they really participated on this thing. Abantu kufuneka kakhulu from day one kube ngama expenses okuthenga izinto zokuthi umntana nje eze engena ku-operation etheater. We had to send Michelle, who is based in Harare, to run around buying all those things. And ama-cost wakho konke khona lokho esesibhedlela, it came up to 7,800, if I'm not mistaken.
So okuyalandela kuyabe kumele kwenziwe njani? Kule kuyihlephu nakhonapho.
Since ngitsho ngithi umntwana okwamanje kuthiwa everyday kuzamele ukuthi esibhedlela, and since kungumntwana ohlala logogo lokhulu ekhaya, so what I've done is ngicele udrive wami ekhaya ukuthi ebemthatha everyday. Sikhuluma ngemakhano rivine lokhini, uzabe driver naye everyday emusa, because we don't even have a clinic la esiphuma khona. So uma kumele umntwana eclinic, it's kwenye village. So kumele drive emhambise every day. So imali lana izoncedisa kupetrol kuyahlephuna khona lapho. Then uma sekumele kuma-reviews endaweni esiyenza koBulawayo, bagibela ngayo khona lapho, leyo mali leyo incedise kakhulu ngakho konke. And ikwazile futhi lokuthi emthengele impahla, sisube ngumntwana obekade esesikolweni walimala esendleleni, and he had to be taken to the hospital. Up to today ubengenampahla. So ikube nemali enye ephumileyo yakwazi ukuthi ithenge lo mntwana impahla, incedise kuma transport and everything.
Yes, ngathi umntwana vele lokho ehlala logogo ungaphi kathesi?
Umntwana bazohamba bemshiya kugogo wakhe ekhaya, ugogo nokhulu.
So labazali bakhona?
Hayi, abekho abazali. Ubaba watshona, umama ngumuntu naye nje ozosebenzela laye kwele Botswana, ozihlalela le kwaseBotswana. So uzofika emthu umntwana kugogo, and we are not even tracking off abantu ukuthi kuthiwa ugogo lokhulu, abantu abasasebatsha, ngabantu asebekhule kakhulu, ngabantu abakhule kakhulu. Lokhana kokuthi kuyangenelela ifamily, ifamily ezokwazi ukuthi incedise.
Ye, khuluma labantu-ke ilizwi lakho lokugcina, mama.
Umama azilwe ngithi ayingeke, ngithanda udlulisa ukubonga kakhulu kubalandeli bonke abema-happy ladies iMangakho, nabo bonke abantu abaphathisileyo all over the world. We siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. As of mina ngisebenze ngaze ngabanjwa ngama-cancels ebusuku lenini, ngisebenza indaba kaFuture enalena. Ngidlulisa ukubonga okukhulu kakhulu, angazi ukuthi ngingathini. Uma singaqhubeka sisebenzisana futhi sibambisana ngendaba ezifana lazo nalezi, iZimbabwe jikelele yonke, kutho ukuthi we'll never fail each other.
Lo ngunkosazana Sizani Charity Chuma, ongumqondisi weMangakho Health and Beauty, obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosikazi Queen Sowa, umongikazi owasebenza kwele Bhilithano kweminyaka engamashumi amabili lantathu 23. Uxoxa lo Gibbs Dube owestudio 7.
eZimbabwe ngile medical aid company okuthiwa iRugare Medical. iRugare Medical isivule iRenal unit koBulawayo eTown, and iRugare Medical isanda kuthola itender yokurana isibhedlela koBulawayo. Ikhwenkwenza.
Yeah, awusitshele ngamafutshane ukuthi kwini owakwenza waqala insebenzi.
Mina ngowami ngingumongikazi, ngihlale 23 years e-England. So ngokuvakatha kwami eZimbabwe bengibona ukuthi ku-healthy kuyasilela, ngakho ke ngase ngi-decide ukuvula i-medical aid.
I-medical aid le vele inceda obani?
Wonke umuntu. I-medical aid kayithela izweni leZimbabwe ibingeyabantu laba abalemali, abantu abasebenzayo, kodwa nxa sikhangela iningi labantu eZimbabwe abasebenzi. Ngakho-ke sasesisithi hayi, othi sivule i-medical aid ekhangelele abasebenzayo, abangasebenziyo, abathanyelayo, abaklinayo, ogogo labakhulu abale-over 65, siyabathatha. Uyasebenza awusebenzi, siyakuthatha eRugare Medical.
Ye, kusebenza njani kulo?
I-insurance. Kuyafanana nje la funeral policy. Uyabhadala ama private ayachiyana, aqala from $17, the most affordable one. The most edurayo nge 120, ethatha abantu aba over 65. So uyabhadala ngenyanga, mzwana ke imature after 3 months. Kuyanceda kakhulu ukuthi mzwana uphathekile ungela mali, uyabukwazi ukuthi ungahamba esibhedlela uzathola ukwelatshwa. Abantu abaningi basuka bekhangelele ama-funeral policy, kodwa nxa ungakadluli emhlabeni uqala ugule. Ma usugula ufuna ukuthi ugcine uzohlupha abantu, ucela izimali zokuya esibhedlela. So njengeRugare iKesawentai sibe lama-prizes ethu akwanisekayo, njalo wonke umuntu ayathengeka amaphrayizi akhona.
Ye, njengoba abantu abaningi bengasebenzi, pho imali bayithatha ngapho ukungena kuhlelo lolo?
Abantu abaningi abasebenzi, kodwa siyakwazi elizweni lakithi eZimbabwe ukuthi abantu bayazama nje, abanye bathengisa lokhu, abanye bayenza lokho okuthiyeneyo ukuthi bethole ukuphila. So kukhona okhu nje kuya-afodeka, asoma-policies adulayo.
Mm-hmm.
Ungakhangela amanye ama-medical aid, amanye athatha aze afike kibo-300, thina asila efika khonapho edulayo nge-120. And yona le ye-120 nxa ukuthi usuyefilekile ukuyelatshwa eZimbabwe, uyakwanisa ukuyelatshwa e-South Africa, uyakwanisa ukuthi uyelatshwe e-India.
Ye, usithole ngamafutshane ngesibhedlela?
Isibhedlela sivula i-renal unit ekhangelele abantu ababulaya ama-kidneys. Isibhedlela, iklinikhi yethu esesiyivulile, then sisanda kuwina i-tender yokuthi sivule isibhedlela. Sikhangelele ukuthi khathesi siyasirenovate, sikhangelele ukuthi sisazivula March. Njalo sisivula sifuna ukuthi sibe yisibhedlela esisesiqongweni, ngoba i-private hospital. Njengomuntu ohlale e-England for 23 years, ama-skills ami ngiwaletha back to Zimbabwe. So ngifuna ukuthi abantu bethole ukwelatshwa okusesiqongweni. Njalo ngikhathesi ngiyaxoxisana lamadokotela ase-England, aqala ukubuya ngo-January ukuthi abe ngincedisa ukuthi ngivule isibhedlela, ukuze isibhedlela lesi sibe isibhedlela esesiqongweni. So ngiyabathembisa abantu bakoBulawayo ukuthi sukusela ngo-March kuzabe kule sibhedlela esisesiqongweni.
Kwathiwa kuyini ibizo lakho?
Ngihlalani kuhle, Rugare Medical Hospital.
siyawe singapi?
Siyawe sise Hillside.
Ye, kwenye wazo utuswa kuna ngale Hillside, ulo utuswa ke makokowa kumbe makwekwe kumbe pomole.
Yuko lapa ngwine kona itenda, yuko lapa ule spele la kona.
Silu kiba gelapa uhlelo lanamhlanje olivalelisayo Mutabaka Ngubeni City lilale.